Angikholwa ukuthi ubusela obenzakalayo laphana, ukhona ubuthakathi obenzakalayo, into zezano ngaphakathi. Mhlawumbe yena umnanga kongo wakhe kukhona kuzamayo, ngoba bonke laba bantu abakhulunywa either ngominister mbeni ngodeputy minister, amasela nje kawadlalele endaweni ezinjalo ngoba bayakudubula kula madoda ahlale ehlomile. Angazi ukuthi insorobani abazama ukuzidlala khona phana. Mhlawumbe nje zinyembezi abazama nje ukuthi sibone ukuthi bayahlukunyezwa, kodwa hhayi kukhona abazenzela khona.
Yes, siyakhumbula zange sabona izinto ezinje owaye ngumongameli uRobert Mugabe engakakhitshwa esikhundleni libutho. Kambe ukuthi kukhona ongani ukutshaya amanzi omnyama la?
Hayi, angikholwa ukuthi kungaba yi-ishu yokuthi ibutho lifuna ukumkhupha, ngoba yena labo Chiwenga kunye lalaba abasebuthweni bayezwana. Mhlawumbe nje kule nsoro njona ngijile ezenzekalayo siza kubona kuzavela. Ngoba amasela nje njona ngijilwa ngeke kuthiwa ayetshontsha komnangako. Baningi abantu abavulnerable abangatshontshelwa.
Kona vele umuntu uyahamba njani endlini yesiphathamandla sikahulumende kumbe sikamongameli esithi uyatshontsha izitina kumbe uyatshontsha isamende kumbe into ezinjalo, kuyenzakala khonoko?
Yikho phela esikutshoyo ukuthi kuhlala kulabantu abahlomileyo, both ZRP le-army komnangako. Ko-deputy minister uhlala kule ZRP i-VIP protection 24 hours. So ukuthi bazangena kanjani, baze bangena ema-bedroom bayefaka inhlamvu. Kukhona sibili ubuthakatho obuthile engithi kwelinye ilanga kuzovela.
Inkinga yokuthi akujayeki la mathambo lapha, so kuzavela njani?
Uhlupho yokuthi akujayeki mathambo ye. Kodwa-ke angithi kule ndlela okuziveza ngakho, mhlawumbe bona ngokwabo phakathi bazama ukwethuselana khona kuzana uPF. Kodwa-ke uhlupho esilalo yokuthi uMnangagwa ngu-strongman odlelana le army. Ukuthi umuntu angangena azayengena phakathi sibili endlini achiye inhlamba, hhayi, lokho kuyinsindaba phendule.